Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 4 kumfumfu 2021 igama ngontungamili nkomo nanzi ezihamba phambili.
Kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu be-healthy ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani.
Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Uzibusiso Mhabahaba Mkhwanazi, lo munye okuthiwa nguPrince Chuma laye olilunga lebandla, lo munye owama-residents abahlalela e-County Park.
Kubotshwe amalunga eMthwakazi Republic Party kobulawayo.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayicabani lamanye ama-opposition political parties.
Ibandla le-MDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa le-ZANU-PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamachumi amathathu lanhlanu 35 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe i-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isithupha 4,627. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamachumi amathathu 131,129. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,738. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,970. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezintathu 3,111,885. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebesedlula izigidi ezimbili 2,312,337. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube sambuza ukuthi unjani umumo kulumango.
Okwakhathesi kusathulisile. Kuyazwakala lapha lalaphana kwezinye izindawo, but edolobheni laseGwanda kwakhathesi hayi asikabi lesahlakalo esecorona esesibonakele. Kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu be-healthy ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani. Kukhanya kuncedisile sibili kakhulu, namapholisa ancedile sibili ngoba ayicine esezama ukuthi ngempela abantu balandela umthetho wokuvikela i-corona ukuthi ingaba affect i-social distancing lokugqoka ama-mask lokungakuthani. Kukhanya hayi kuncedakele sibili okwakhathesi kuthulisile. Kungaba kuhle sibili ukuthi amajawunda nxa engakulandela lokhu hayi singaphepha kulesi sifo lesi.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa umkhuhlane lo usumemetheka ezikolo, khona ngapho eGwanda kunjani?
Hayi awukabi lakho umbiko oveza ukuthi umkhuhlane lo susukuwahlasela. Esikunanzeleleyo i-Ministry of Education ihleya kufaka sobala ukuthi abantwana babe balutshwane emaklasini. Okwamaviki okuqala okwavulwa ngayo izikolo abantwana bahle bayenziwa ingxenye ingxenye yokuqala ibingena ngomvulo ingxenye yesibili izingena ngolesibili kodwa ngokuya kwesikhathi kwevikena le njalo ephelileyo iMinistry of Education icine ingezelela inamba yama teacher oso ukuchuthi bonke abantwana sebekwanisa ukufunda normal ngendlela eqondileyo loba nje abanye bengena ekuseni abanye bayengena emini loba nje ama hours sokuyaba malutshwane ngasakwani 8 hours siba nganeno kodwa sokusiba ngcono ngoba abantwana sebehamba esikolo nsuku zonke esikuthembayo ukuthi ngekhaya abazali bazancedisa ababalisi ekwenzela abantwana bayenelise ku practice i-social distancing liyana lokuhlala begqoka ama mask kodwa bayakhuthaza njalo futhi esikolo ukuthi bakwenze lokho enthemba ukuthi hayi kungasiza abantwana bake bathole imfundo ngendlela eqondileyo
Iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ungathi bayazilandela ngendlela yini abantu kumbe sebekhohliwe njengoba usithi unganeno kulezi insuku
ngendlela ukukhanya ngayo ukudeda kwawo kuveza ukulandela ngendlela abantu abe health abachasisa ngayo kusuke kwanceda abantu kukanti futhi lamapolisa hayi laba abayehlisa ama mask bagqoke ngaphansi kwezilevu hayi bayabathatha sibili bahambe labo befind ama 2000 okuyikho sekwenza abantu abaningi bayenelise ukuthi bawulandele ngendlela eyiyo and okunye okukhulu engunanzelelayo iCOVID-19 isuke yathatha abantu ababesaziwa egwanda kakhulu abantu bebebazi kakhulu ngezinyanga lezi ezidlulileyo khonokhana kusuke wahlanyela uvalo ebantwini abaningi bakwenza bananzelela ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo uyabulala khona lokhana kodwa kube isifundo esibe sibi sisihle kulabo abaseliyo kodwa kulabo abathethwe kube into embi kakhulu kodwa kulabo abaseliyo kube isifundo kibo abafunde ngendlela ezwisa ubuhlungu ngoba abanye abantu bebesuke bachona kodwa abasuke besazi basuke bananzelela ukuthi ngempela lo mkhuhlane uyathatha asomkhuhlane okuxekela kodwa esekunanzelelayo kathesi labantu ukuthi bahambe ezindaweni okubuthanwa khona singazani ukudedile singanene komfula akusafani lokuqala abebekwenza babebuthana khona abantu uthole nje ngazani ngo 1980 sivela thathilizwe abantu ngendlela ababebuthana ngayo kodwa okunye okusuka ngazani kuya didanisa ingqondo kuyikhanya kulabanye nje ababhodayo emakhaya behlangana abantu sesazama ukuthi sikuzwisisise kakahle ukuthi ngabanjani laba abantu okhanya bephonga ubuthana buthana sithemba ukuthi amapolisa aza kulandelela bawunanzelela ukuthi ibaphi laba abantu ababuthanayo ngoba kusizwa kuthiwa ababuthana asika kuboni kodwa sizwa ukuthi bakhona abanye abayabiza imihlangano babuthane bebabaningi enthemba ukuthi kuzalandelwa kulungise lwakho futhi
Umnumzana Molvin Dube ngwenhlanganiso yeGwanda Residence Association. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi kulamalunga alo abochiweyo kobulawayo izolo kulandela umhlangano wezakhamizi obuhlaziya udaba lwenkampani evela eHarare ebikwa iphiwe umsebenzi wokwakha ikliniki elokitshini leCountry Park. Leli bandla lisola ukansila walindawo umnumzana Kidwele Mujuru yena olilunga lezano PF lisithi nguye obuyela amapolisa abophe abantu laba sixoxele umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo
bekulomhlangano obubizwe ngukansila weCountry Park uKidwele Mujuru mayelana le kampani leyi eqhathe yabantu ivela eHarare okuthiwa yi-Manifest Company ukuzokwakha iklinikhi eCountry Park. Actually, ikampani leyi iyo ephiwe itender yokuthi yakheke leyi iklinikhi. kwasokusenza ukuthi amalunga ethu la resident association yemthwakazi basebe raiser iflag red flag ukuthi kuzothathwa njani company evele eHarare khona kobulawayo kulama construction companies labantu abangasebenziyo okubangela ukuthi uKidwell Njuru abize umhlangano namhlanje eCouty Park emini ngo1 abahlali beCouty Park ba attenda lo mhlangano including lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party umhlangano ke waphela kuhle uKidwell ivuma ukuthi hayi kube impambaniso ukuthi unikwe ikampani yaseHarare itenda abantu basebechithekana kuthe ngemva kokuchithekana kwabantu wahamba uKidwell Mjuru wayabuya ke kuthiwa esehamba ngemota eyihonda ngicabanga ukuthi yombala oluhlaza phakathi kwayo limota ukhanya besethwele amapholisa labanye akade bengikho ku uniform waqalisa ke ukukhombela amajaha uzivusiso Mhabahaba Mkhwanazi lo munye okuthiwa nguPrince Chuma laye olilunga lebandla lo munye owama-residents abahlalela eCouty Park baqalisa ukubagijimisa khonapho kwasokuqhamuka lamaphoyisa agqoka ama-uniform aqalisa ke ukubabopha okubangele ukuthi bachaye uPrince Chuma kakhulu amaphoyisa lawa labanye akade bezibiza ngokuthi bangama-veterans e-ZANU-PF.
Lifuna luphathwe njani udaba lokwakhiwa kwale clinic?
Kuyinto enhle ukuthi isigaba seCouty Park sithole iclinic. Kodwa kuyinto embi ukuthi abazoyakha iklinikhi leyi babuye bevela eHarare beyikampani yaseHarare. Khona kulamakampani kobulawayo abantu bakobulawayo abalama construction companies properly registered ukuthi ngabe yibo babuya bephiwe itender low babuye beqhatshe futhi abantwana baseCouty Park. Ngoba esikuchoyi ukuthi the same company must plow back to the same community by employing the dwellers of that community. Ngalesi isigameko ngisithi ukuthi abantu okumele baqhatshwe ngabantu abayinzalwe eCouty Park abafana abathona behlezi bengelamsebenzi. YiZANU PF government yathi campaigner ngo-2018 yathi izocreate 2 million jobs. Kwenzakala njani ukuthi imisebenzi yakobulawayo abahlali bakobulawayo bengasayiphiwa kodwa iphiwe abantu baseHarare?
Umnumzana Mqondisi Moyo ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Ukansila Kidwell Mjuru yena okulandule ukuthi nguye obangele ukubotshwa kwamalunga aleli bandla. Umsakazo lo wehlulekile ukukhuluma lamapholisa kobulawayo ngalolu daba. Kodwa uMjuru ukufakazile laye ukuthi ngempela abotshiwe amalunga emthwakazi. Ibandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa lebandla elibusayo eleZANU PF. Leli bandla lethu leyamazwi la kulandela ukukhulumisana kubi phakathi kwalo lelemthwakazi Republic Party. Nango umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasbanda.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayiqabani lamanye ama opposition political parties. Ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of conscience, lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi asingalwisodwa siyekele umziki wohamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima iZANU yasihlukuluza, iZANU yasibulalela abantu. Kodwa ke mahlabezulu asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana leZANU PF. Loko inhlamba ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe. Siyaxolisa uma sikhuluma okunye okungayisikho, kodwa injongo yethu sifuna ukubindana lezanu, sibambene njengama-opposition, hayi ukuthi enye i-opposition sidonselale sokhanya ngani sesibindana sodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leNews Day libika ukuba ibandla leMDCT liphezu komkhankaso wokuthi ukhetho luka-2023 lungenziwa nxa kungakaguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni. Iphephandaba leChronicle lithi ugatsha lwe-Environmental Management Agency solumangalele umasipala wakoBulawayo phezu kokwehluleka kwakhe ukulahla kuhle ingcekeza eNkozi Mine. Iphephandaba leHerald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amakolitshi ukuthi aphume lenhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulungisa impahla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Hayi ngiyabazi abantu bezanu bayakhala amadoda ngamasanshinzi. Bayakhala mpela kubuhlungu kibo. Kodwa ke bona ngo-1981 bathatha amafembu aseHarare ukuthi abantu basemathebhelelendi bengakhona ukuphefumula. Abantu basemathebhelelendi abasebenzi. Uma bephuma ngaphandle kwelizwe besiyadinga imisebenzi, bayaqhatshazwa. Abantu basempumalanga emaBoda Gate bayobhadalisa imali abanganazo. Kuyindlela abayiplanayo ukuthi abantu basemathebhelelendi bangakhona ukuphila impilo engcono efana neyabo. Imangali bekhala ngama-sanctions bengaziboni bona ukuthi bafakela amaNdebele ama-sanctions emathebheleleni. Kuyafanana lokhu. Uma belifuna ukuthi kulungiswe kabalungise nabo abamabhuda abawenze emaNdebeleni. Ngibona ngathi kuyafanana lokhu. Ungaboni omunye umuntu ukuthi mubi, wena ungaziboni ububi bakho. Abalungise nabo, kufanani.
Ivuka njani balaleli beStudio 7, ngabasakazi bakaStudio 7. Ngisithi sibangalizwe, ngena uncintise ekhethweni, ngena bengakubambezeli, siyakuvotela, sibangalizwe, ubukhosi ngobangakini, sibangalizwe. Sinje sizwe sijabula kakhulu ukuthi uSibangalizwe uyangena encintise ekhethweni, siyakuvotela sibangalizwe. Kuya ngapha eCholocho siyakudinga sibangilizwe, siyakuvotela, ngena ubuqhawe ngobakini, inkosi ngeyakini, ubuqhawe ngobakho, ngena sibangilizwe, sizwe sijabula thina ukuthi hayi ayizaphu nxa silo sibangilizwe sayivotela. Sathiyana ledoti ye-MDC leyo esebethethe bakhathesi bafaka Mnyonzora. Mina nditshela iqiniso, uChamisa Mnyonzora zanu into wani lokho?
Salibonani zizalwane zeZimbabwe. Mina nginje ngibuhlungu ngephathi kaMqondisi Vuma Varanda the waMruzi Mukuru Moyo. Abalandeli bakhe bahlala lokhu behlambaza ubaba uMafa. Kumbe kabakwazi ukuthi uMafa usekela iMDC hatshi izanu. Izanu ngiye yabusa iZimbabwe kusukela ngo-1980 kufikela nanamuhla. Kodwa bona abazitholi buthongo ngokufuna ukuhlambaza iMDC Alliance ukuthi ulaka lwabo ngolwane Hayi kwaziwa yibo. Kodwa ngifuna ukubatshela ukuthi ubaba uNkomo kazanga abantu lule mhlobo ve-elabo o-Ambrose Mutiniri, o-Buster Magwizi, Josiah Chinamano, Joseph Musikavano. Bonke laba ngamashona. Kodwa ngizanga usuku olodwa uNkomo ebahlambaza njengokuhlambaza ukuyenzwa ubaba umafa ngoba usekela iparty ekhokhelwa ngumnumzane uChamisa. Besithi ngeyamashona iZimbabwe kayisilo lizwe labandlululo. Ukwenza khona khonoku kuyasitshengisa lobuntu benu ukuthi noma kuyikuthi iyaphiwa ichance yokuthi libuse ilizwe liyabe lulalo ubandlululo. IZimbabwe kayisoze yaqunywa ngaphakathi. Lokho ikuthi sihlale lokhu siyewuchidzana. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi nabalaleli be-Studio 7. Ngufela iqiniso lo okhulumayo ekulubane esigodini sasejabhiwa eGhana. Ayebo, siyayizwa indaba eshiwa ngu-Emerson lo mnankapho lo ukuthi umnotho waseZimbabwe uyakhula. Angazi noma umnotho waseZimbabwe uma ukhula, ukhula egumeni lakhe emzini wakhe, ngoba nje umnotho waseZimbabwe asiwuboni ukukhula thina. Ukhula kanjani umnotho usebenzisa imali yakwamanye amazwe? Uyokhula kanjani umnotho abantu baseZimbabwe is about 98% ayisebenzi? Emveni abantu bonke abaseZimbabwe basesigangeni, abantu bonke abaseZimbabwe basemazweni angaphandle, etshela abantu ukuthi umnotho uyakhula. Nalana ukuze ehlise kuye ku-level 2, ikuthi wehlisele nje ukuthi i-trade fair iyathi idlula le ndawo ye-trade fair, uyabisela futhi ku-level 4, aqala faka ama-sanctions, aqala enzini enzini, azi-sanction yena. Kodwa engathi umnotho weZimbabwe uyakhula, umnotho weZimbabwe ukhula kuphi? Evale imoto zabantu ukuthi zilayishe abantu, wavula uzubukho yedwa. Abantu bayaminyana lapho kuzubukho, kodwa umnotho weZimbabwe uyakhula. Bangaka abantu abalahlekelwe umsebenzi lapho emotweni lapho emateksini? Kunowindi, kunodriver, kune-owner, bonke labo abantu banabantwana. Umntaka wendu usaphotwa ngani? Umntaka driver usaphotwa ngani? Umntwana leyo owner leyo usaphotwa ngani? Kuzoba nomuntu okumele agibele leyo moto aye emsebenzini, engasayi emsebenzini, oro ayethengisa, engasayi kuyathengisa, ukuyazisebenza. Bangaki abantu umnangagwa lapho obabulele?
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibingelela odibingelelayo ngifiselani komadlambuzi ngokuhlala seJohannesburg. Nde ngilalela inkulumo kamnankagwa uma ethi ivision yakhe ibheke ukuthi 2030 indlala ebeseyiqedile ezweni laseZimbabwe. Nthe ma ngilalela inkulumo lena yangizwisa usizi ukuthi njengokuba abantu baseZimbabwe behlupheke almost 40 years under umbuso kaMgabe, i-strategy sokubusa ngesandla sensimbi ukuxotsha ama-investors ezweni, kwaxotsha ama-companies amaningi, kwaphela imisebenzi, kwase kuthi la ama-companies akhona abangabo bona i-government, bona laba basembusweni. Manje uma ngilalela lona othi yena 2013 indlala yabe seyiqedile, ngabona ukuthi uqinisile ukuthi indlala izobe iqedile. And ukuphela kwendlala ukuthi kube kungasekho bantu abazobulawa indlala. Manje uma ngibheka labantu abakhona ezweni laseZimbabwe since umgabe busa ngesandla sensimbi kuze kuzofika lapha yena umnankagwa take over, waqinisa worse phezu kwalokho kade kungokamgabe, abantu baqhubeka besifa indlala worse. Kuyabonisa ukuthi 2030 abantu bayabe sebefile, so indlala yabe ingasekho ngokubana abantu ababulawa indlala bengasekho, babe sebefe bonke. Yiso i-strategy sakhe, i-vision yakhe umnankagwa azama ukuyiveza ebantwini mayithi khona 2030 indlala yabe iqedile. kuyabe iqedile usho kahle ngokubana abantu babe blind base befe bonke baphela.
Abalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentatheli e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi kulabakhokheli bamazwe kanye labake baba ngabakhokheli abangamashumi amathathu lanhlanu abafihle inoto yabo emazweni afana leSwitzerland. Abakhokheli laba bagoqela umongameli wele Kenya, umnumzana Uhuru Kenyatta, uVladimir Putin wele Russia labanye. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi abasekeli bakamongameli wele Tunisia batshengisele esitaladeni izolo beveza usekelo lwabo phezu kokuchithwa kwedale lephalamende okwenziwe ngumongameli. Singene kudaba lweMelika. Isithombe sika George Floyd esibazwe ngensimbi esizanda kufakwa egcikeni leUnion Square edolobheni leNew York sithelwe ipenda eluhlaza ngumuntu ongaziwayo osadingwa ngamapolisa izolo. Ngokwesibili ukuthi isithombe lesi siphathwe kubi ngalindlela. UFloyd ngowesilisa onsundu obulawe lipholisa elimhlophe nyakenye ngokumyathezela entanyeni ngedolo waze waphela umoya. Sixoxele hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Isithombe sika George Floyd sikhathaze abaningi esithi khona thina in America the blue family. I-blue family ngabantu abangamapolisa, firefighters, labanye ama-volunteers for ama-auxiliary police officers lapha. So unqoba akwenza i-case ka-George Floyd is a sign that ikade ngantha isiqamula intambo from slavery. Ngoba siyakwazi ukuthi i-prison industrial system, amapolisa le American judicial system, vele amapolisa are their frontline workers. Ukuthi yibo abaletha abantu to go into the prison system and then perpetuate izinto ezingathiwa singakhuluma nge-the 13th Amendment eyayinika ama-slaves freedoms. But singabona ukuthi abantu abamnyama lapha in America lokhe belwisa ukuthi bebe lezinto ze-freedom of wealth, freedom of choice, freedom of anything. So ngibona isithombe lesi sirepresenta ukuthi this is the beginning of a new age and removing the old chains of slavery.
Abenze lokhu ubona ngani ngabantu abanjani?
Abantu ababhadlaze or abadestroye or ukufaka ipenda on George Floyd's tombi ngabantu who are still living in the past. Lapha sidila nge-racism between abantu abamnyama labantu abamhlophe and all the other races. So siyabona ukuthi i-ism is continuing around the world in different stages. Ukuphonguzondana singakwazi ukuthi why we hate each other. So ngiyabona ukuthi abantu abayenze khonokho they are still to be educated ngendaba zokuthi sibanye.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa leZANU-PF. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.